Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 15 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kulokhu kusesatshelwa indlala enkulu elizweni kakhulu ezigabeni zeMathebeleni North leMathebeleni South. Ngesikhathi izulu lilokhu lingani elizweni. Izizalwane zeZimbabwe ezabuyisela izithupha zakwele South Africa ngomnyaka ka-2010. Ababezithole ngokungekho emthethweni bathi bathwele amagabha avuzayo emabhanga ezikolo lakwezinye indawo ababebhalise kuzo besebenzisa izithupha lezo kulelo lizwe. Weziphathelane labatsha sizaxoxa ngodaba lwepulazi lemaleme eMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Njengezinye indawo ezichiyeneyo zelizwe, isigaba seBinga sibhekane lendlala embi lonyaka kulandela ukunganikuhle kwezulu. Umeli weBinga South edalele eParliamente umnumzana Joel Kapuza utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lanxa impuphu itholakala ezitolo ayisibo bonke abenelisa ukuyithenga.
Izulu libuye liliningi ngabo December balapha abantu balima baba lethemba lokuthi hayi kuzaba savule esingathi singunyondo, kodwa izulu liphangela baleka manje sabantu kungakavuki. Izilimo sezikhahlela laphana, hayi akumakuhle ngoba kuyabhoda iBinga yonke ilizwe lonke, indawo zonke zeBinga konke kusukela kubolusuku akula lapho kulethemba ukuthi kungavuka even noma lingana nje kathi sisakusela lutho. Izilimo sezitshile zonke.
Khona okokudla kathesi bekusakhona yini?
Lapha nalapha abakhona bengabe belakho kwanyakinye, kodwa mbona ukuthi kungathova nje kuze kuye bafikisa ngaphakathini komnyaka. Abaseselakho ngabe kuphela khonapho ngabo maybe ngabo-January, kodwa ngabo-June asikabi lama-reports okuthi abantu bebevune njani nyakenye, kodwa iqiniso elikhona ukudla akusoze kwenele ngoba abantu bethembele ukuthi by April babesebesidla ukudla okanye kuvela emasimini okwalo nyaka. So angiboni ukuthi bakhona sibile navile ukudla ngoba sesibabonele abantu sebeqalisele ukuphishiphisha babethenga ukudla, abanye bezama ezinye iindlela zokuziphilisa nje ukuthi bezame ukudla zuze ukudla.
Ukhona ezitolo kuyathengeka yini impuphu, yimalini?
Impuphu ayikakhweli kangako, ama-10 kg lokhu idlalela khonapho ngiyabona i-10 kg ingabe idlalela khonapho ku-$6 $7. Kodwa iqiniso esilaziyo ukuthi vele noma injalo ingakakhweli, inkalakatha yikuthi vele abantu behlezi bengelamali. Abantu bebethembele emasimini abo ukuthi bengalima, abasoze bengene ezitolo. Pho-ke njengoba sekusuke lapho emasimini kutho ukuthi baza nje ezitolo kodwa bengelamali. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu bangene ezitolo. Kuyatholakala nje lapho lalapha, kodwa vele akukasuthisi abantu abaningi sibili khonoko.
Lo mnumzana Joel Kapuza, umeli weBinga South edalele eParliamente esixoxela eseMtare. Asizweni ukuthi kwenzakalani esigabeni sePlumtree kungxoxo esiqhubele umnumzana Moses Msila Ndlovu, isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube.
Kubi okunye okumangalisayo, indawo yonke nalena usuka eBhambathi e-US ekucineni nxa ubala neJuchume usiza ePlumtree unquma ngomfulo uMayitengwe, akula lutho lonyaka. Kuvele abantu abanakuthola lutho indlala enye enkulu engalajota engalakhave engalamumbu engalawona umbhida nje omfusha. Lahamba lahamba amabele sechile umumbu utsha utshakaza. Yikho abantu bakithi sikhohliwe nje ngokuthi mhlawumbe kulotholo ngaphuma emasimini.
Kuze nezi zigaba bakhona yini abathelezelayo?
Ama-irrigation atholakala kubo ebulilima east endaweni yakoGambu. Ngapho bulilima wesakula, but even lakhona ngalapho kuthelezelwa khona ngoba indawo lezi zazincane esendawo zokuthi khona abantu bangasutha kizwe njengemizi. Nxa ukhangele iningi labantu esigabeni balusha abantu ababele ama plots khona ngalelo kuzene irrigation. So indaba irrigation ngabe inceda abantu imize thize, hayi imizi yonke ngoba inengi lemizi kalina ama plots ema irrigation. Umuntu ongabe uthiwa kumbe uya irrigate yazi ngumuntu ogeta umgodi wakhe emzini wakhe la epho ngutheleze okungamakhabishi okuthize okungayisiwo kungathiwa kungalamulela imuli lokuzena endlaleni.
Ukoma kwalonyaka kuyafanana yini la kweminyaka edluleyo?
Lokhu ngiyabona kade sakugcina ngizama ucabanga ukuthi umnyaka omuvi kakhulu ngithini mhlawumbe umnyaka ka-1991 no-1992 wakuphosa kube nje lo ungaphambilini kuvele abantu abaningi bavuma ukuthi awakazi babona indlala efana layena le efika ezikhangelane layo. Abantu loku bekhangela phezulu mhlawumbe lingani izulu kodwa liyatshisa ilanga lithisa bhe ukuthi xa ukhangele kunje nje ngalesi sikhathi kuyabe kudanile imicijo yamakhasi ithile iyaphenduka yaba yiqhakhi yaba mhlophe ukuthi abantu abaningi sebekhathele into asebeyikhangele ukuthi kambe lobu tshani obukhona obungavuthwanga obungalamalunga kambe buzaziphilisa yini inkomo sesefika kuzuleli zayo khonapha umnyaka sisekupheleni kambone ngibona ngazathi into kakhulu ezaba-affected izifuyo ngoba mhlawumbe abantu singathi amadona njengoba ni-World Division ikhaya namhlanje benke ngeza isimemezelo sokuthi abantu babe bazebhalise engxa ama-organizations ona la madona azangena ancedisa abantu but izifuyo kanye lokuthi abantu bazalahlekelwa okuyomangalisayo. Uhulumende wakithi njengoba ngisazi ukuthi bachitha isikhathi besilwa phakathi kwabo bona abantu bohulumende kamgabe bathi bona kabafuni ukusebenza le nyamazane lamakhanda amathathu kathesi sebebodwa sebeyinyamazane elonyawo elulodwa behlulekile besehluleka nje into abayaziyo ikulwa ukuthethisana phakathini abantu bazi ukuthi abantu bezani bayalwa ukuthi basebenze bakhangele ukuthi inani labantu abazafuna ukuncediswa ekudleni lingakanani ngasiphi isikhathi njalo abantu abafuna ukuncediswa ikakhulu kumbe nabantwana insane abantwana abangena isikolo abantu abangasebenziyo abantu abagogekileyo abantu abadala abanelisayo ukuthi basebenzele kodwa bengathiwa bakuthela ukuthi akukho khona asikaze sibone abantu abadinga asingathi thina ama-figures ama-statistics akhona lokhu kuthi nxa kungenzakala ukusho ukuthi uhulumende vele uvalekile kakuboni ngaphandle kokuthi yena athi yena abantu bayavunyelwa ukuletha umuntu.
Lo ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu isiphathamandla sicelele MDC elikhokhelwa umnumzana Wishme Ncube sixoxelaye esePlumtree. Izizalwane zeZimbabwe ezabuyisela izithupha zakwele South Africa ngomnyaka ka-2010 ababezithole ngokungekho emthethweni bathi bathwele amagabha avuzayo emabhanga ezikolo lakwezinye indawo ababebhalise ukuzo besebenzisa izithupha lezo kulelo lizwe. AbeZimbabwe laba baqhube umhlangano eJohannesburg lapho abavumelane ukuthi izikhalazo zabo zonke zithunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya ngesiphangephange. UBenedict Nhlapho usiphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi le South Africa limemezela ukuthi zonke izalwane zeZimbabwe eselizweni ngokungekho emthethweni zize zizophiwa amaphemithi, kulabe Zimbabwe abazinkulungwane ezisithupha ababuyisela izithupha zakwele South Africa ababezithole ngokungekho emthethweni. Endaweni yalezi zithupha labo baphiwa amaphemithi njengabo bonke abebeselizweni ngokungekho emthethweni, kodwa ke bathi lawo maphemithi asebadlisa imbuya ngoluthi. Abanye bathi sebetsheliwe ukuthi umsebenzi uzaphela njengoba amaphemithi e-ZSP abawaphiwa kathesi engasezukwengezelelwa iminyaka. Omunye wasebephakathi kwalobunzima ngumnumzana Obvious Ndlovu, yena othi imali yakhe isivalelwe ebhanga njengoba sekuthiwa isithupha sakhe siphakathi kokuhlolisiswa, kanti ke ibhanga liyala kwemukela iphemithi yakhe lisithi akusinguye umuntu abalaye encwadini zabo.
Okungithusayo manje ukuthi imali zami zonke ezi-under i-ID leyana kuzokwenzakalani kwalesi sikhathi njengoba i-ID yami ise-under investigation ingekho active. Ngoba abaningi ama-employers abazi ngokuthi kwenzakalani ngama-ID wethu lawo. So luhlupho olukhulu kakhulu lona lo.
umnumzana Mandla Mkhwananzi laye uthi usezisola ngokubuyisela isithuba sakhe sakwele South Africa njengoba yofisini yemali yomhlala phansi lapho ayibhalise khona ngalesi sithuba sebe kubeke kwacaca ukuthi nxa esesithi usentshintshile waba isizalwane seZimbabwe ngeke ayithole imali yakhe ngoba akusikho okubhalwe ezincwadini zabo
ngama provident fund wethu imali ama pension funds wethu wonke bese wasebenzele sekuqala kuba nobunzima obukhulu esesibhekane labo ukuthi siyogcina siluze yonke into singasayazi into esayisebenzelayo iminyaka. For example, thina abanye sesisebenzile iminyaka efika kuma 15 years so ukuthi uzoqalela phansi uma uluza wonke ama benefits wethu kuyinto esinzima kakhulu ukuthi njengezizalwane zaseZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abeZimbabwe laba eZimbabwe community in South Africa omnumzana Ngqabuto Mabhena uthi uhlupho lwezithupha zalaba bantu seluzelwa ngena lasebantwaneni babo.
Abanye babo balabantwana abazalelwa lapha eSouth Africa asebefike iminyaka yokuthi labo sokumele babe lezithupha zabo. Nxa sebehamba bese omafeza abantwana labo bese ya-applyela ke incwadi zabo bezithupha zabo. Sebetshelwa ukuthi abazali bakho ombabazali benu izithupha zabo kazibonakali kusystem eSouth Africa.
Umabhena uthi abalezindlu lamankampani labo sekunzima ukuthi bawantshintshele kuzithupha zabo zaseZimbabwe. Ngusenjalo uthi sebephakathi kokuqoqa umhlangano logatsha lwendaba zasekhaya ukuthi luphathise abeZimbabwe laba ngezincwadi abazahamba lazo zonke indawo lapho abesebenza khona isithupha sakwele South Africa ukuze lincwadi ibe ubufakazi bokuthi ukuguquka kobuzwe babo kusemthethweni. Bonaka ababuyisela izithupha zabo zakwele South Africa bathi abakufunayo zincwadi ezizabapha imvumo yokuthi sebeyisizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Leba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilo Zenzo Nyoni owenhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda. Sikhuluma ngodaba lwemaleme range. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Siyabonga baba Nkomo.
Ye, liyakhala lapha njengenhlanganiso lithi ukuxotshwa kwezakhamizi zemaleme ranch kuthiye abantu abaningi kakhulu abagoqela abasakhulayo bengela misebenzi. Ungachasisa?
Baba Nkomo, ngasithi siyakhangela isisekelo sombuso welizwe esitsha. Singakhangela kakhulu ku-chapter 2, subsection 13, ku-1.A. Nga ikhuluma isithi to promote private initiative and self-reliance. And B, iyakhuluma futhi to foster agriculture, commercial, industrial, technology and scientific development. Siyase siye phansi ngingakhulumi okuningi kakhulu. That is chapter 2, subsection 13.4. The state must ensure that local communities benefit from the resources in their community. Nasi esikhangela indaba yamalema, already it tells us ukuthi abantu bemalema babe nokuncindezelo okuthize, which we are looking at ukuthi sithi thina uhulumende kumele angenele kakhulu masinyane ngoba nxa sesikhangela untanga Ebenezer bazalahlekela zemfundo zabo. Kukanti i-constitution again ithi kulama rights of the youth, the young children, which we believe that they have to implement i-constitution correctly.
Bangaki abasakhulayo ekade beqhuba ama-projects emaleme asebesele besegcekeni nje?
Right, sibuya khona pho baba Nkomo. Sithe sisenza iresearch yethu njengebuya singalandeli ukuthi sizwe ngabantu. As an organization we stood up, sahamba emalema ukuyahlolisisa umumo. Sakuthola ukuthi kulusizi ekade kungale emalema ngoba ontanga akade benzezela inzuzo bezisebenza bethengisa izinkukhu, belima ama butternut, belima amatamatisi. izifuyo zabo eziningi bese zifile ngalelo langa sisenza iresearch sathi siyakhangela sathi futhi amabutternut amanye bese chila amatamatisi amanye sebonile sakuzisisa kubona intanga bebebuthene ngoba sacela ukuthi bakuthi sesibabona about 700 basitshela bathi no kasisavunyelwa ukungena kule ndawo saye kulelo gate sathi futhi ukukhiwe abavunyelwa ukungena ukuthi bekhangele izivuno zabo nezifuyo zabo sababuzisisa kungani lingavunyelwa kwathiwa sukulondoda umse uthiwa ngumashingayitse osethetheleyo ndawo kukanti ethetheleyo ndawo ungela sivumelwano necommunity even ama-community leaders sikhuluma ngokukhangela ngezinduna ngoba labo kade bengasi lutho ngendaba enjalo ukuthi sokulomuntu osengena lapho ngalolo dlanga kwasiphatha-ke kabi thina njengabontanga that when we did our research properly we have got a clear statistic research that we have as an organization sesikhangela imuli zonke eziphumileyo sesigoqela nabazali abafelokazi kakhulu bayangena kuma-3000
kuyini elikwenzayo lina njengenhlanganiso
want to write an open letter to the Speaker of Parliament, want to write an open letter to the President of Zimbabwe. If we are talking about the Child Protection Act, sikhuluma national development and empowerment and employment creation, whether it's constitution or is who, there's no one who is above the constitution, Babanko. So I think we believe even a court, what we ask now, the court should make sure yenza a ruling very fast in this case, because we believe those gates should be open for the villagers in order for them to harvest their effort and to look after their chicken. And we believe also ama MPs, they have to engage the land committee as a case and bezame ukuthi bedingisise ukuthi kwakungani indoda le othiwa ngumashingayitse iziyengena kulelo plaza kukanti ngabantu bensundu singakhangela abazali bethu bayilwela impi uma abana bethole umbuso welizwe bathi sebewutholile bawuthatha-ke umhlabathi ngo-2000 bathi bawusa ebantwini abamnyama right abantu abamnyama sebewutholile umhlabathi but at the same time bona labo abantu abamnyama sebethathelana umhlabathi bodwa which that's what we don't understand so we are looking at it to write an open letter to the president appealing for issue malema ikhesi liyana to be solved very fast
hayi kuyezwakala nyoni phosa elokugcina
engingakutsho ikuthi ngisalutha ama-chief kakhulu ewemaleme ubaba umasuku ubaba unyanga zonke and umathema for standing with their people because induna yinduna ngabantu njalo induna yinduna ngokukhokhelela abantu bayo so we believe that ukuthi I think indaba yemalema i-court izayithatha fast ibisele umhlabathi ebantwini bawo ngoba we don't believe as ibuya as organization kuthiwa ibulawayo unemployment is agenda ibuya we don't believe ukuthi we have to fight omunye umuntu omnyama umsuthunele into yakhe ngokunjalo eziphilisa kuyena leyo ndawo what will happen istatement esangizwisa ubuhlungu ukuthi ama-youth akuleyo ndawo athi badana sizabuya kini sizolitshontshela ngabo asiselayo indlela esizaziphilisa ngayo njalo sokusithiye sezikweledini ngoba inkukhu sezifile ezinye inkukhu sizithatha sizikweleda ukuthi singazikhulisa inkukhu siyezithengisa bese sibhadala izikweledi so siphakathina kwama-debts izikweledi but inkukhu sezifile amabhatana sefile sesizabuya sizolitshontshela which that just kona lana amazwi trust us njengama-youth ukuthi we believe i-government le-parliament singayibhala they will consider in what yet and our concerns and active fast on a court ruling on Malema issue.
Hayi siyabonga nyoni beku kuhle kuba lawe kuhlela.
Siyabonga baba Nkomo.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Zenzo Nyoni owe enhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
sibonge ke umuntu ngabili inkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo ukuziphetha ezalamhlanje ke sikhangele ebesilakho. Kulokhu kusesatshelwa indlala enkulu elizweni kakhulu emathebeleni North le-South ngesikhathi izulu lelokhu lingani elizweni. Izizalwane zeZimbabwe ezabuyisela izithupha zakwele South Africa ngomnyaka ka-2010 zithi zithwele amagabha avuzayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.